zvakanaka.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo obulawayo.
Abona inyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke shiya emehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi konke namaphoyisa abantu okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakwaBulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulabaphathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlive.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19 kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli. Kodwa sizaqhubeka sixwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacatshile njalo abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock tele ukuthi khona nizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Unyawo ngingakawuvali ngabona unyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke shiya emehlo kuphela bebele umbhobho bonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo omunye wahle wambamba ngentamo babe bemfuqa bemfuqela phandle babe bendonza abangu-2 yibo abandonzileyo abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu labana abangu2 bahle banithatha bayingenisa emotini babe imfaka phakathi babe imfuqa ikhanda phansi ukuthi ngaphansi ukuthi ngabone ukuthi imoto ayisiyanga imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku dusty road ngabe ngisizwa babe iqala ukumbuza but kungani kuseganyeni vele kungasela light or anything babe iqala ukumbuza imibuzo eminingi ningi yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bengihamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngokwabo wodwa bebengakhulumi into kade bengibuza zona bezingani zilo zile something to do with indaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babe becina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babe bengihambisa idami leyana lakho babe bekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenza yonke into besekubuhlungu kakhulu kimi ngapho sokuhlangene nomqando ngoba kube kugodola it was around 2 ngiphumile phandle umunye wabe engiqhubela ishethi kuphela uma babesithi sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela uthi kuyini
kuconstitution yezimbabwe isisekelo sombusese ka-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele makukhona angakubona uhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusochala
abantu okuyibo ababuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kube ngani bonke balemzimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona emini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi yibo bona laba ngoba ubuso babo bubuvaliwe bona laba bengufuki bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona isishona esitshengisele ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokhu kwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokuthi ngokwabantu abale some form of military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapolice
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu esokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe udokotela but bagcina sebesithi befuna incwadi iyabe ivele emapholiseni kunjalo kuyenzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngakungabizwa ngamapholisa emagwegwe abepeace bembuza imibuzo iphose efanana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bonalaba abandile isikhathi abantu laba bengitho bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information eyenzayo ngiyithola mayelana nge-demonstration ezabakhona mhlaka-31 thola anything kuyabe kumele ngihambe ngiyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiyaripota ngoba yonke into eyenza ikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Dakunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo
kunjalo nje
ibandla le-MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lesithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcini isihlalo umnumzana Job Sikhala Untungameli Nkomo we-Studio 7 ucoxele esikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Uyaphosisa kalaqiniso uma esithi thina ithesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu ang-7 owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasotsha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akhathe seliyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasotsha asebusa
Isikhulumeli sezano umnomzana Patrick Chinamasa yena simuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela. Lithini ngalokho?
Amazwi kaChinamasa ngawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame. Izanu ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sikasithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga ngitshelilodwa ukulandela imithetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uChinamasa oligqweda ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu bangademonstrate lokhu kututuza chaya abantu, hayi ukhombisa hlophe lokuthekisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrate abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esachiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasa-tasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwaba-health, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. U-health konke namaphoyisa batho kungaqalwayo, ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45 akula abantu abazodlula 45 ayala sidida amaphoyisa ato okungaqalwayo. And bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lolana oludlulileyo wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, wase kuyacaca kithi ukuthi ha akukho nto esingayenza ikukugijima ke sisiye enkantolo manje sisithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani. Siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze kodwa nanku-ke umthetho welizwe nansi le sifo esifikileyo siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotsha noma akaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment, ngabe ubaba uChamisa ulokhe ngu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo ebese ngasabizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi uyabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa nobaba uElias uOrgan wethu labana ngama responded labane interest ukuthi into le yenzakala kanjani so sibakhophile nabo sabafaka
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempila kahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye nje loyisakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi ukuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla. Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini weCountry Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukela ebhenki ekuseni tshona umile akula mali oyayithola bazaze bekutshela ukuthi sesivala abantu bathole nzima somalayini amancane la.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela ikhefiu lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke ngihamba babukhangela abaningi. Siyabuzana abavela emakhaya abantu bagadile izimoto zona ezidurayo babuye emabhenki la emabhenki lapha imali kakula yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Kukhona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa ukungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le Western Union azithathi imali ebhanga le-Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uZulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le-ZB Bank kanye le-CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokumisa ukuhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakaStudio 7 nabasakazi bakaStudio 7 nabahle. Ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthetho wesisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bazika bazimba abantu kuyikwephula umthetho, kuyibu-dictatorship lobo obabusenziwa ngomgaba kuyekube netshintsho.
Okokuqala ndilinjani msakazi? Hayi, mina mphilile. Hayi, mina ukutshengisela mbona kungenzi msakazi wokuthi umkhuhlane lowo wandile ngokuthi inqali sitshengiselwa umkhuhlane uyandela izweni njalo ilizwe leta kalilamali. So ukutshengiselwa mbona ukuthi hayi abantu kabeme sibi ngokuthi umkhuhlane uyabulala sibeme ngokutshengiselwa qalokho umkhuhlane udlule lowo. Hayi mina mbona ukujengisela kungalunganga umsakazi wami. Hayi ngibengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi ukujengisela kulunganga abalaleli ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okhuluma ngumgcini idlandla kathi eSt Francis Town kodwa nzalo lupane emzola. Hayi ngiyabonga.
Badaleli baka Studio 7 nakufamancube matobo. Ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Usukhona ukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi. Njalo eBulawayo kwahlala isikhathi abantu bengakatestwa. So vele abantu ngobuningi vele bayagula. Akuzanywe sibili ukuthi abantu batestwe. Ngingakhangela ama-lockdown njengabombundane labo omthunzini. Bale minyaka e-10 years bengala manzi labana abantu. Kuthiwa qinisa ungabona balala ezikotsho bayakotshoza no-social distance. Mamaski so ndekiswe lokutana lana malokuthanjana bakithi lapha nizalele kikovid izalele sibili ngabe bayasukuma sibili njalokho kuzilwe bancede ukuthi bake bazame ukuthi baye batesta bana bana babantu bamalokuthana lana njengabophuzini ngoba ngikhuluma nje basezipotho ngathese ebusuku akula mamaski akula social distance abala manzi labana abantu akula matoilet abanye bahambele egangeni kunzima sibili uBulawayo hayi ikovid izasiqeda.
Lifuka njani bakamthwakazi? Hayi thina siyavuka ngu siza ngakuyavuma sizatshengisela. Kodwa vele ungazitshengisele babulala amasoja. Anjo bona basuthu baseduze phela lo president. Kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha. Ngakalisa ukuthandi isihloko zami ngoba siphila kanzima. Uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla. Shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe. Sithwele nzima sihloko zami. Ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiumkhuhlane wecorona lo. Abantu baphongukubotshwa, abantu baphongukutshaywa. Shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi. Ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi. Lisikhulule, sithwele nzima. Abantwana vele sebephenduke babazinyamazana bangazi bapase akula lapha abasebenza khona. Shuwa manje sithini bakithi? Ake lisincedise bakithi. Le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa. Shuwa sizakufa lizezwa kuthi asibulewe indlala. Babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi indlala.
Salibonani impela abantu baka Studio 7. Likhuluma lo Josephat lapha okhulumayo. Ngike ngikhale ngani abantu baka Studio 7. Thina siyasenda ama messages ethu impela lati sibeke uvo lwethu. Kaliwabali kodwa liyavula yakhombisa ukuthi avuliwe. Aliwabali lokho libala abantu ababodwa. Hayi siyacela ke lami ngicela impela i-message yami leliyibali. Isikhalo sami esikhulu eZimbabwe la igciwani elikhulu kunawo wonke amagciwane yizanu. Alikho igciwane ledlula izanu. Izanu yili gciwane lifanele ukukhitshwa bese sikhipha-ke ne-coronavirus. So ngomhla ka-1 lo umele mpela sibona ukuthi igciwane leli elikhulu eliyizanu siyalikhipha abantu. Sike sizameni ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono. Lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela la siyamfuna abantu, siyamfuna kakhulu lo mlungu. Uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile. Sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale corruption. Kwayona ama-MDC lawa liyababona nabo bayehlukana bayahlangana bayehlukana. Asisazi ngempela ukuthi kahle kahle ubajahe zona izikhundla lezi labo bangangena embusweni bafana nezana. Siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona siyamfuna simvotele. Cela libali message yabantu ba-27 ngiyabe ngiyilalele kusase kuseni ngosisi uma ningayibala yanike mpela selimdibimi umnyeke nezana. Ngiyabonga.
Mthokazi omuhle. Lina abakhulu. Ya ikorona ikhona hlobo zami ikhona lokhu sokukhona. Ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo. Hey, yibo basenzayo. Thina bese sizithulele khona. Befuhla besuka emazweni akajana befuhla imingcele lapha. Basithelela lento. Kodwa ke hayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID. Landele nje isiqondo zonzo ezijoyo. Mina kakhulu kuyamisayiti. Khona ukuhlala katshana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini. Lokufaka nje isayeke sami nxa ngisiya emphakathini. Isikhathi esinenze sigqedhela ngingedwa ngemuli yami ekhaya. Hhayi ukuhambahamba kangikuthandi. Lawe zivikela ngokufaka isayeke sonisa. Nxa ubonana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyacelana madoda. ngafihli futhi bona bababuya befuhla kangela ukuthi izibalo zikhula njani shwa insuku zonke imuve ngwenye daluka
salibonani basazi we studio 7 ubaba lo kade phiso uthi abantu abanike ukudla ngezombangazwe liqiniso yaphe ebhinga mina ngiyakwazi kwenzakala ama councillors vela kola councillors osebenza kulokho kokudla okunika ukudla kwakhulunywa ukuthi school meeting yefull council ebhinga wakhuluma ukuthi ama councillors le secular yabo bathi bona kabalanda bale secular lokho kokuthi sidependa nge-district ukuthi i-district yangkhona yona eyabe cabanga ukwenza njani ngokwenzani upf kwabo thina vele sikama-councillors vele kumbe kumasobhuku abasebenzi kula bantu abafakwayo bangamasobhuku bangama-shadow councillors bafakwa ezanu pf okuthi bayanikana ukudla kubhalwa yibo abayenza ama-registers angkhona lalabo abe-social welfare omdungwe head of department ebhinga ngapha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa ezijayeleyo ukuthi kubonakale ama candidates esima phambi kwabantu abanengi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa ukwenza kwakhe khona lokhana kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebekhula abantu laba. So kukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president laba bangachayani yikuthi bekuzaba khona uthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu lidivided kakhulu yikho ke nxa bengahlangani kungasoze kube lemihlangano leyana emkhulu leyana kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo imedia le-social media ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu
konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama-polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ke ngakhangela kulo umsakazo wama-Republicans lo kuthiwa yi-Fox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke laphana ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungelalutho olunye oluza kwenzakala. Ikuthi izinto zalapha kwenzakala ulutho. Ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje. Kuvuke kusasa sokuthi epithi sekungokunye. Ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016 akwenzakali. Kukhanya ngalo kwizinto kwakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama-business la avule 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 masinyane vlan 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 sokubulala abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulane 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 kungavulwa kuhlale ngxenye i-2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqhasa finish Mbona ngathi lapho kuzadla kumtshaye kumcobodi sekumqedetu.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalani seZimbabwe sihlala edolobheni leTexas ngapha kwele Melika. Sengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi inani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacathangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.